konke siyazi ukuthi kuleli lizwe kakula muntu ongena abe ngujaji emakhosi aseZimbabwe nxa engasebenzeli izanupiyela. Njalo konke siyazi ukuthi uZulu waseZimbabwe wayesethe khona yena isifiso sabo ukuthi kudinga utshalimane wevethi. Abantu kabafaka ama-CV. Ama-CV lawa akhangele ngeZulu banelise ukuthi babuzwe imibuzo laba bantu abakhuluma ngotshalimane ukwenzela ukuthi idinge umuntu ongabambi ihlangothi nethi ngelezane kumbe ngele-NDC kumbe ngela-UP party. Sifuna thina umuntu ozasebenzela uZulu ayikhona ukuthi enze umsebenzi ngokuthi yabekheliwe izane ukuthi yenzele.
Njengoba sekhethiwe sengenile kulesi sikhundla uChigumba, kuyini elingamxwayisa nakho?
Kabe kwazi ukuthi kasebenzeli zami, usebenzela abantwana baseZimbabwe, kalandele imithetho ekhona, njalo alandele izifiso zikaZulu. UZulu hlaba umkhosi ngokhetho lelisiyakilo, ngoba uZulu yethu khona kule migoqo kumele itshintshe ukwenzela ukuthi siphume lokhetho oluzoenzavuma umhlaba jikelele. So nxa injene ngesisini leyana bahlazithele ukuthi sisebenzela uZulu, ngoba ngehlule ukusebenzela uZulu sizawuhlaba umkhosi sitshengisa ukuthi sehlulekile sisebenzela izandla.